So we see card descend of a VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 2 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
so ukuhlaba lokhu mbono ukuthi kuzamvikela ukuthi ngingabambi igcwane le COVID-19. Ukuvikeleka kwami ukuthi kungiyikuvikeleka kwemuli yami futhi lapho ngake ngabambi iCOVID ngoNovember last year. So ngiyazi experience yakho, ngiyakwazi ukudala ukuba la i-COVID, ubuhlungu bangikhona.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luqhubekele phambili lamuhla koBulawayo. Kuhlatshwa intatheli zindaba ezimbalwa.
Lokhu yikucatsha nomunye ukuthi umhadi uzayinile uphumele esihlalini esikhulu kangaka sokuba ngu-vice president uxotshiwe. Njengoba sitshilo sathi into yomdeni ayingeni, kambe ngumhadi yedwa yini sitshiwe ngalaye.
Ukwehla esihlalweni kube ngumsekeli kamongameli welizwe izolo uMnumzana Thembo Mohadi sokuthiye uZulu lengcwethi ezicubungula ezombusazwe sithandabuza ukuba ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Abanini kampani bakhuthaza uhulumende ukuthi abavulele amathuba okuthi bathole indlela yokuboleka imali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokuhlatshwa abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luqhubekele phambili lamuhla koBulawayo. Intatheli zindaba ezimbalwa zibonakale lazo zihlatshwa. Intatheli zindaba lezi ezihlatshiweyo zithi ziyajabula ngoba ziza kwenelisa ukwehlisa amathuba okuqinelwa yigciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
UTanaka Mrerwa oyintatheli zindaba esebenzela inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology uthi ukubone kuqakathekile ukuthi ahlatshwe. Enye njalo intatheli zindaba yakoBulawayo u-Abigail Kupe usekela lokhu.
Mina ngijabule kakhulu ukuthi ngihlabe i-vaccine le-COVID. I know kulama misconceptions amaningi about it, but njengomuntu ohlala exhumana labantu emsebenzini, umuntu ongiyahlangana labantu abaningi banxasini story. So ukuhlaba lokhu mbono ukuthi kuzamvikela ukuthi ngingabambi igcwane le-COVID-19. Ukuvikeleka kwami kusho kuyikuvikeleka kwemuli yami futhi lakho. Ngake ngabanjwa i-COVID ngoNovember last year. So ngiyazi experience yakho, ngiyakwazi ukunjani ukuba la i-COVID, ubuhlungu bangikhona.
Udokotela Rogers Magigo osebenzela koBulawayo uthi akala nkinga athe wazibona ngemva kokuhlatshwa.
Engingakutsho ukuthi emzimbeni ngikahle, ngiphongulala nzinzwa nje ukuthi ngihlatshiwe engalweni, kodwa ngivuke ngi-right, ngatshona ngaya emsebenzini lanamuhla day 2 lokho ngiqinisaka. Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media, iyo lokulalela abakhuluma abangakwaziyo. Amanzi iphansi lonke jikelele liyahlatshwa ama-vaccines, ngakho akula okungasimisa thina njengeZimbabwe ukuthi lathi sithole i-vaccine. Asabenise vaccinate abantu, impilo zethu zibuyele siqhubeke kuhle.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngokuthi kungani kuqakathekile ukuthi intatheli zindaba zihlatshwe.
Sibe lama journalist intatheli zindaba ababuyile uzovaccinatewa. So lamhlanje silabo ukuthi labo bevikeleke ku-COVID-19. Siyabonga ukuthi uhlelo luhambe kuhle ngoba babuyile bavaccinatewa. Njalo bevaccinatewa bebesibakhumbuza abempila kahle kade bebakhumbuza ukuthi i-vaccine isebenza njani emzimbeni. Ukuvaccinatewa kwe-frontline
workers anjenga intatheli izindaba kuqhathekile ngoba kusithengisa thina ukuthi labo sebeza reporter ngevaccine ngendlela eyiyo iqiniso siyakwazi ukuthi there's a lot of misinformation.
Umqondisi wogatsha lwezempila kahle kumunicipality wakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi abakahlanganisi inani lasebehlatshiwe lokhu lolu hlelo lusungulwe ngomvulo weviki edluleyo. Izolo uthi bagqibe bengaphezu kwenkulungwane ezimbili kodwa inani leli lilakho ukukhuphuka ngemva kokuhlatshwa kwentatheli izindaba namhla. Ebuzwe ukuthi uhlelo lolu luza kwengezelelwa na, uDokotela Sibanda uthe amajekiseni ayenela ukuthi baqhubeke behlaba kodwa akukabi sobala ngoba kulezinye indleko ezidingakalayo ukuthi uhlelo luqhubekele phambili. Ihlandla lakuqala lohlelo lolu likhangelelwe ukugqitshwa kusasa ngolwesithathu lapho okukhangelelwe ukuba kube sekuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye i-6600 kuthi laba abahlabileyo baphinde njalo ngemva kwamalanga phose afika inyanga i-28 days. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwehla esihlalweni kobe ngumsekeli kamongameli welizwe izolo umnumzana Kembo Mohadi sokuthiye uZulu lengcwethi ezicubungulayo zombusazwe zithandabuza ukuba ngubani ozathatha isikhundla lesi. Idale laphezulu elezana uPFL Politburo liyahlangana kusasa lapho elikhangelelwe ukuphatha lolu daba kabanzi. Kodwa isinqumo sokuba ngubani ongakhethwa kuleso sikhundla sisezandleni zikamongameli Emmerson Mnangagwa phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Imibiko ephuma ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ithi uMnangagwa akasoze amxoshe ebandleni uMohadi kodwa ulakho ukumnika isikhundla. Abanye njalo ngabathi uMnangagwa ulakho ukuphuza ukutsho ukuba ubani ozathatha isikhundla sikaMohadi amelele umhlangano omkhulu owe-Congress oka-2022 akhethe ozathatha isikhundla lesi. Isisekelo sombuso sebandla leZANU-PF sithi ibandla leli kumele libe labasekeli ababili abakhethwa kuhambelana lomanyano e-Unita Court bekhethwa ngumongameli webandla. Nxa isisekelo sebandla leli singaguqulwanga, uMnangagwa kumele akhethe umuntu owaye ku-PF ZAPU lona eliyabambana leZANU ngo-1987 phansi kwesivumelwano se-Unita Court. Umnumzana Steven Sibanda, ingcitshi ecubungula ezombusazwe uthi inguquko eyenzakala kuZANU-PF ngo-2017 isiguqule indlela abantu abakhethwa ngayo ezikhundleni.
Uma sikhangele umsekeli kamongameli welizwe uKembo Mohadi ubesuka kuZAPU, so sokutsho ubana isikhundla sesivukile kuhulumeni ngesinemba yeZAPU. So silabo baba uSimon Khayamoyo, silayo baba uBeth Mpofu, njalo silayo baba uChingaduka. So ngabanye ke abantu ngabakhangelela ukubana yibo abazakhethwa ukubana bareplace njengomsekeli kamongameli welizwe uComrade Kembo Mohadi.
Enye njalo ingcwethi ecubulunga yezombusazwe umnumzana Alfius Mapuranga kulombono owehlukile lokasibanda.
Nguye ozakuba akwanise ukuthi nxa bangasebenzisi ukwenza kwabo ukuthi bathatha umuntu ovela ubutho, ngibone uPhilip Valerius Banda nguye ngani bazamritshayisa bahle bamfake futhi ku-vice president. Lokho kuyenzelwa futhi ukuthi akasoze ayenze enye into ngoba uyabe sephansi kuka-Emmerson Mnangagwa. Umpofu loKhayamoyo hamboni ukuthi bangakhwanisi ukuthi bayekhona.
Ngaphandle kukamoyo lwesibanda, abanye njalo baphosela amanye amabizo anjengomnumzana uBeth Mpofu lomnumzana Chingadube. Umnumzana Henry Chigodo isakhamuzi seHarare omunye wababona angani uDube angaba lethuba.
Mina ngicabanga ukuthi singafaka uChinga lapho kusuke khona umnumzana uMohadi ongcono la. Labo Matema, labo Khayamoyo, Valerio, hayi ngibona ngathi ngabantu abangagcina besiphambanisa ira kusasa. Umdala uchinga ungcono ngoba umuntu ongani sekukhulile laye i-corruption engayenza kancane. Ngoba umuntu owayenza i-corruption laye kudala. So hayi siyamcela ukuthi mayengakwanisa ukungena kanje. Njalo-ke ingqondo yakhe njengomuntu owaye ku-government le kamgabe engakwanisa ukuyenza ukuthi lazi izinto zikwanisa ukuthi abantu bexabane phezulu kunangale. So hayi kangeni uchinga nalo singakuthi.
Kodwa abanye njalo bathi kulabantu abaningi uMnangagwa angakhetha khona ukugoqela uMnumzana Cain Matema ngoba wayekuviyole ZIPRA njalo wasebenza phansi kukamuyi uDr Joshua Nkomo njalo uba ngumphathintambo wendaba zasekhaya owyisikhundla esake saba lomuhadi lomunye uMnumzana John Nkomo. Kodwa bebandla lezaphu elibunjwa yilabo abaphuma kuZANU PF kumanyano we-Intercourt bekhokhelwa ngumunye uMnumzana Dumiso Dabengwa bathi kabalani lokwenzakala kuZANU PF. Okufakazwa isikhulumeli saleli bandla uMnumzana iPitule Maphosa.
Sekudlule iminyaka engu-11 okwamanje sibanga owesi-12 since ibandla lezaphu laphuma ku-Unity Accord okuyinto eyenzakala ngo-2009. So ngalokho asila sabelo ekubeni ngubani othathe isikhundla bani ebandleni leZANU PF njoba singaso malunga eZANU PF izaphu libandlela izimele lodwa.
UMnumzana Dafazwa Mgwali isikhulumeli sebandla leZANU PF uthi umhlangano wabo wakusasa awulandele isikhundla esishiwo nguMohadi.
Yes, I can confirm that the party's politics.
Niyacho ukuba iqula lebandla ele politics liyahlangana kusasa mhla ka 3 kuMbimbi. Ngumhlangano wansuku zonke. Abanye abekuzaphu abacatshengelwa ukuba bangathethwa ukuthatha isikhundla lesi bakucela unkosikazi Judith Ncube ongumphathintambo obona ngebulawayo owayengumphathintambo weMashayeland West uMnumzana Ambrose Mtshiniri. Umphathintambo wezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye. UMohadi utshiye isikhundla ngokuya ngeke kukhulu ngemva kokuba kuphume impiko yokuthandana kwakhe labesifazane abaningi abagoqela abendileyo abasebenzeleyo ofisini yakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje sokuvele impiko ethi obengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Thembo Mohadi watshiya isikhundla sakhe ngeviki edluleyo hatshi izolo. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli sehofisi kamongameli uMnumzana George Jaramba eloba enkundleni yokuxhumana eye-Twitter. Kodwa lokhu kubangele abazi ngezomthetho bathi uMohadi engaba wephula umthetho ngokuhlala esikhundleni okweviki yena esesithile. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomthetho uMnumzana Love Momaduku ongumkhokheli njalo webandla le-NCA uthi umthetho othi kumele umsekeli kamongameli welizwe asuke esikhundleni kungakedluli amahola ngamathumi lambili lane ayisiwo osebenza okwakathesi ngoba isisekelo sombuso asikaqali ukusebenzisa inhlamvu zemthetho ezafakelwayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi lolu daba ngolomndeni lanxa kusobala ukuthi uMohadi waxotshwa kazange aziphumele ngokuthanda kwakhe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Lokhu yikucatsha nomunye ukuthi uMohadi uzayinile uphume yedwa esihlalini esikhulu kangaka sokuba nguvice president uxotshiwe. Njoba sitshilo sathi impi yomdeni ayingenwa. Kambe nguMohadi yedwa yini? UVP omunye uChiwenga laye ulohlupho lembuli yakhe umkakhe bayahluphana kuyangise ihofisi kapresident. Ngubani ongabe waqala ukuresigna uma besithi ubaba uMohadi uresignile? Kungenani thina be-MDC esithungamela ngubaba u-Advocate Chamisa sithi kumbe uxotshiwe mburuzayinile mbuyabusa akula additional value kithi ngoba vele mbe ungu-VP mbe urizayinile mbuxotshiwe akuncedi sapho lweZimbabwe ngoba vele konke okwenziwa umbuso weZANU PF ngamanyala kuyayangisa. Ngalokho mahlabe Zulu sikhuluma nje ngoba ba presider over national issues. Sikhuluma ngenxa yokuthi laba bantu ba bamba izinto zabantu jikelele njengabantu abagalela konke. Ngabe vele asikhulumi ngabo.
Manje kukhona lokhu okwenzakeleyo, sifundo bani singasithola?
Into efanele sifunde ukuthi umbuso ngamaZulu nangu umuhadi sexothiwe esembusweni. Kanti ngabe kuthiwa ngumbuso ojike umbuso oqondileyo wabantu, ngabe igovernment yonke nje jikelele idissolvile waqalisa kutsha ngoba iofisi kamphathi welizwe upresident singcolile Bhudlu iyanuka okwamanje. Okunye fansi kugcizelele ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi upresident umekhethwa fanele ekhethwe le running mate, loko kuthi uzabe khethwa lo muntu ozaba nguvice president wakhe. Kodwa nansi iZanu-PF ayikufuni. Ngabe kuthiwa umhadi wakhethwa ngabantu upresident ebengasoze imxothe mahlayana nje ngoba uyabe ekhethiwe ngabantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sihlolisisa ukuyekethiswa kwezifundiso zohlelo lwe-COVID-19 lockdown kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 Sinopharm vaccine. Saphinda sikhangele impilo yomculi obesaziwa ngo umdumo weZim Dancehall uSoldier Love ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Kwesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukukhula umsindo ukukhuthaza kubana usika lukhulu wesabelo seNew York umnumzana Andrew Cuomo ehle esihlalweni ngemva kokuphuma kombiko ukuthi sokulomunye owesifazane oba ngowesithathu othi wahlukunyezwa kwezocansi nguCuomo. Umthethondaba usuvumile ukusiwa kwele Japan kwezizalwane ezimbili zeMelika ezinakanela ukubana zancedisa owayengumgcinisihlalo wenkampani yelungisa izimota eNissan uCarlos Ghosn ukuba abalekele icala ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyo ngomnyaka ka-2019. Ababili laba babikwa kungubaba lendodana yakhe asebeza kuyathonisiswa emsondaba wakwele Japan ngaleli cala. Inkulungwane lenkulungwane zabantu ezibhalise ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane ye-COVID-19 vaccine ebulenjini zizibone sezibhekane lenkinga ngemva kokuba sokufunyenwe ukuba indlela ezibhaliswe ngayo ekhasini elekolitshini le-University of Texas belingaqondanga ukubangele indwendwe ezinde kakhulu zabakade zenikele ukuhlatshwa. Iziphathamandla kade zibona ngalolu hlelo zihle zamisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ngalelo langa baphindiselwa emakhaya. Amantombazana angamakhulu edlula amathathu kwele Nigeria athunjwe ngabalwa becatsha abedlulisa amalawulo esigabeni esinyakatho ngokuya ngentshonalanga yelizwe esezansa. Bakhulule njalo okwamanje basahlolwa ngabezempilakahle andubana baphindele emilini zabo. Umsekeli webandla eliphikisayo kwele nje owake waba yinhloko kahulumende yalelo lizwe uHama Amadou uthine evalelwa ngemva kokubuzisiswa okwensuku ezintathu ngecala lakhe lokuphatheka ekuthethezeleni udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho olusemabenziwa kuleli lizwe.
Ukusilela kwemali
elizweni kakhulu eyakwamanye amazwe kubikwa sokudalela osomabhizimusi ubunzima bokuswela imali yokubhadalela indleko zokuthi amankampani aqhubeke esebenza. Abanini nkampani bakhuthaza uhulumende ukuthi abavulele amathuba ukuthi bathole indlela yokuyaboleka imali yakwamanye amazwe emabhanga agoqela lawo kwamanye amazwe, besekelwa libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi lamakhampani lithi ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe kubangela ukuthi amabhizimusi abo engathuthuki. Kodwa usiba lukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank, uDokotela John Mangutjka, uthi uhlelo lomkambo wokuthengisa imali yilo olungcono ekulungisiseni udubo lwemali olubhekane lamakampani. Abamabhizimisi laba bakhala ngokuthi umkambo we-Foreign Currency Auction Trading System awusebenzi kuhle, ngakho balutshwana abathola imali le kuthi abayitholayo bathi iyaphuza ukufika kibo. Umnumzana Leonard Moyo, omunye wabosomabhizimusi bakobulawayo, upha umbono wakhe ngafisa ukuthi uhulumende akwenze ukulungisisa lolu dubo.
Uhulumende kasinike ilungelo lokuthi siboleke imali phandle kwelizwe, njalo esivumele ukuthi sibhenke phandle kwelizwe, ngoba lapho kubhenke elizweni sesehlulekile. Ukubhenke elizweni uyabhenka imali kayitholi, ungazi ubhenke kuyi-foreign currency awuyitholi. So uhulumende kasinike amalungelo wethu ukuthi sizibhenkele imali phandle kwelizwe, esinike ithuba lokuthi sikwanise ukuthi sidraw imali lezana sizisebenzise elizweni, sihambe siyobhenka sidraw imali lezana sizisebenzise elizweni. Ngenye indlela engavusa ilizwe ngendlela engasozikhatha.
Umnumzana Ambrose Sibindi, ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, elilunga njalo lomanyano wenhlanganiso zezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Union, laye upha umbono wakhe ngemali yakwamanye amazwe.
Khanya ungathi kulomqondo wokuthi ama banks avunyelwe ukuthi aboleke imali outside Zimbabwe, kuyindlela yokuthi ingxenye kuncedisa ukuthi le imali emzini ibe khona ku-circulation. Siyakukhola ukuthi njengelizwe sile bank enkulu, i-Reserve Bank of Zimbabwe, ekhangele ukuthi kube yiyo eletha izimali, kuthi amabhenki la amanye nxa esefuna le imali emzini ukuthi ayi-forex, kukhangele ukuthi bona kube yiyo esenika ama-banks leyo mali. But ngazobuya umqondo nje kusho ukuthi kusegcweni ukuthi silo hulumende osevuma ukuthi usehlulekile ukubana.
Umnumzana Ambrose Sibindi wengeze ethi inkinga ziningi ekudingeni ukwebolekwa imali ngamabhanga.
I-collateral leyana ukuthi isiqiniseko sokuthi ama-banks yomali bazayibisela iyabe isivela ngoba hlama ama-banks bele sazi ukuthi a-local esingathi ngakhona apha kuphela engekho ndawo. Kodwa ke eZimbabwe ukuthi ungananzelela vele siphila ngokuthi okwethu yizaba nje ukuthi abe sizama, yiyo into esihluphayo. Asilandele esiyibamba sesiyibambe sithi sesiyibambile ukuthi leyizasebenza, okuningi kufanisela nje ukuthi engxenye lapha engxenye lapha engxenye lapha. Kodwa ke nxa sesiya sule qinisweni bekufanele ukuthi i-Reserve Bank kube yelo mlando ukuthi ilethe i-foreign currency elizweni. Njalo okunye kuzananzela ukuthi labanye ama-banks kulabantu abasingathi kulokhu kuganga okungathi i-corruption. Kungaba njalo engxenye futhi kuzaletha amanye amaphamanye ezinhlupho abantu sebeganga.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association uthi imali iphiwa abantu abalamakampani abhalisiweyo, hathi abaphila ngokuthengisa.
Babe nama-nostro accounts bebhenki abakwazi ukuthola imali yabo ebhenki i-USD. But engikwaziyo i-facility leyakhona for the location is meant for ma-covers that are registered. Then you can't access that.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi umnumzana Effort Ncube uthi kudingakala ukuthi amabhizimusi abe yiwo abalenhlelo zokuthi imali le itholakale.
Kunzima ukuthi foreign currency itholakale kuzolu nxa ngabe umkhonomi ungayikhiqizi leyo mali. Idingakala ukuthi industry ibe yiyo eyakhayo leyo mali. Ayikho enye indlela yokuthi foreign currency ize isinyelele ebantwini bonke ngaphandle kokuthi i-economy ezomnotho zisebenze ngendlela efaneleyo, kuthengiswe impahla ezisuka eZimbabwe ziye kwamanye amazwe eziye buya le mali. Nxa ngabe sisamukela konke okuvela kwezinye indawo singathengiseli izinto kwamanye amazwe okuthiwa yiku-exporter, ngeke sibe le mali engakwazi ukufinyelela ebantwini ngokuhlukahlukana kwabo. Okwenza ubone iphelela ku-industry ingayi kwabanye kungoba iyashota.
Abamabhizinisi baveza imbono etshiyeneyo ngamaqhinga angathuthukisa amabhizinisi lokuthuthukisa umnotho welizwe. Abanye bathi sebesahluleka ukuqhubeka ngomsebenzi ngoba imali abayitholayo kuhulumende incane kakhulu njalo bayaphuza ukuyiphiwa bethu kungaba nganeno nxa bengavunyelwa ukweboleka imali emabhanga aphandle kwelizwe anjengabo Africa Export Import Bank lamanye. Nimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhulumende uthi izikolo zizavulwa mhla ka 15 kuyona le inyanga. Lokhu kuphume emhlanganweni wedale le cabinet oyenzwe namuhla eHarare. Kunjalo nje ukuvulwa kwelizwe ngoba kwekethiswe imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le coronavirus lokula kuhle kwezulu kukhangelelwe kuvuselela umnotho welizwe. Kodwa abamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi bathi kuza kuba nzima ukuvuselela umnotho ngoba bengelamali yokwenza umsebenzi. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba ngempela sonto ukuthi ukuvulwa kwelizwe kuzabangela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke lentengo yempahla emqoka ezitolo yehle kancane. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutjera utshele Studio 7 ukuthi lanxa ukuvulwa kwelizwe kuzaletha ububelo, imithetho elawula ezamabhizimusi izaqhubeka isenza kube nzima ukuvuselela umnotho welizwe.
Ukuyekethiswa kwemigoqo le COVID-19 ngibona njengani kunganceda sibili njalo kuzanceda ukuthi i-economy iqale ukuvuka. Njengoba sikwazi futhi ukuthi ama-borders evaliwe ikakhulu i-border le Zimbabwe le South Africa lapho esikwazi ukuthi into eziningi esizithengayo zivela e-South Africa. So kuzanceda ukuthi into zihambe kalula phakathi kweZimbabwe le-South Africa. Kuqalisa ukuthi unceda ukuthi economy ivule. Kodwa siyakwazi thina ukuthi kulokunye njalo okumele kwenzakale ikakhulu xa sikhangele imithetho kumbe ama-policies awe economy yethu ukuthi kumele lawo alungiswe ukuze i-economy yethu iqalise ukuhamba ngendlela esiyikhangelele yona.
Manje pho njengoba abamabhizimusi amancane bekhala ngokubana imali abalayo bangene enkingeni ngenxa yokuvalwa kwelizwe, ubona ungani kuzaphathisa nakho ukuthi bavuselele amabhizimusi abo ngesikhathi lesi ilizwe elincase livuliwe bona bengelamali?
Ngokubona kwami kuzaba nzima sibili ukuthi amabhizinesi amancane asukume ngoba imali ababelazo sisebenze ukubhadala irent lokunye okungama-costs ebekukhona kungasenani ukuthi bekule lockdown. So aloba uhulumende angenela abanike imali eyokuthi bancedakale amanye amabhizinesi ngibona njengani azafala ngoba bayabe bengelayo i-capital eyokuthi baqhubeke besebenza.
Umnumzana Masimba Kutjera yingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luqhubekele phambili namhla kobulawayo okuhlatshwe kona intatheli izindaba. Ukwehla esihlalweni kobe ngumsekeli kamongameli welizwe izolo sokudale umbuzo othi ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.